ungakhangela kakhulu ukuthi lezesa kathi ngasahambi njengo njengesikhathi engakabi ngominister yena kuke kwaba lokukhangela kwe energy sector okuthiwa ngesilungu i-forensic audit ku-forensic audit yena le kukhangelwe kwabonwa ukuthi kuzesa bekule corruption enkulu eningi ulokuzeni umnumzana Charles wathatha i-instruction or i-recommendation e-forensic audit ekhangela ububi akade buphakathi kwezesa waxotsha ama-manager waxotsha le-board and kwakhanya kulokuphikisana njalo phakathi kwe-board lo-minister ugade lo ephikisana laye esithi yena kasoze axotshwe nguminister ufuna ukuxotshwa ngu-president unumzana umnankagwa kade efanele athabele ukuthi at least out of ama-ministers akhe okulo muntu othethe ilokuzeni i-forensic audit wayikhangela wabona ukuthi kule mfanelo ukuthi kulungiswe ngokuthi ebona ukuthi ilokuzeni isigaba se-energy into yamagesi lamafutha iministry yona layo yiministry eqakathekileyo ebambe iZimbabwe yethu so mina ngibona ingani ukuxotshwa kwakhe hhayi angiboni ukuthi kunganceda ngibona ingani sesizabuyela njalo kuma-power cut lana kade sikiwo and njalo uminister uChasi uzame ngendlela zonke noma iZimbabwe ingalamali kade zama
kodwa yona vele isisombululo kuyini esodaba lwamagesi
mna ngibona benelisa ukulungisa udaba lwamagesi because imali yiyo efunakalayo iZimbabwe ngathiwa bayatshintsha izinto yonke into ibe dollar based kusetshenze size sifike esigabeni sokuthi lathi sesimi ngenyawo zethu sesikwazi ukuthi thina njengelizwe we can now stand on our own two feet sesikwanisa lathi ukuthi siyenze i-production siyenelise njalo ukuthi i-agriculture yethu ivuke ibambe ilizwe akhona kathe sisibhizi siya-importa ilokuzeni ukudla ngokuthi asiyayenelisi ukuthi i-energy sector izesa ibe khona ekwanileyo ukuthi iZimbabwe yonke ithole ngemfanelo ungakhuluma ngezibhedlela i-energy ungakhuluma ngezikolo i-energy ungakhuluma ngabalimi i-energy izalo PF iyehluleka sibili and kathe singathiwa uminister uChasi lo ngathiwa nguye obe yi-example yokuthi i-forensic audit ingayenziwa kumele kwenzeni kulandelwe yikho kuzalungisa into esihluphayo kakhulu eZimbabwe into ye-corruption so kuthi ukuthi uminister uChasi lo ubambe lapha kade ngamelanga abambe khona kulabantu abatinkileyo abaphakathi kwe-corruption.